Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alifuka njani izulu kandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 6 enhlangula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, induna yewange uNekatambe ulimele kakubi izolo engozini yemota ngemva kwensuku ezimbalwa kusanda kubhubha induna yelupane uMabhikwa ngengozi efanayo. Umbiko okuthi umongameli Emmerson Mnangagwa engaba lakho ukukhetha umholi webutho uGeneral Valerio Sibanda ukuba ngumsekeli wakhe yamukelwa ngenjabulo ngabanye abebe kuvuyo lezibra.
Umuntu ongelasico ongelangitsho lokho kade kwenze ukube azengihlukulu zabantu. Ngalokho ke kubalulekile ukuthi kasale emile khona laphana.
Sihlaziya ukukhwezwa kweminyaka yamantombazana ukuthi engavunyelwa ngumthetho ukuya emacansini nxa eleminyaka ephansi kwelithumi lasithoba minwembili.
So anthatha ngingakwazi ukuhamba, ngakwazi ukubhala form 41 ngoba ngase ngizithwele. Abazali bami bahle bathi njani ngihambe ngiyenze ngiyelungise yami imuli.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Induna yewange uNekatambe ulimele kakubi izolo engozini yemota ngemva kwensuku ezimbalwa kusanda kubhubha induna yelupane uMabhikwa ngengozi efanayo. Ingozi le ibikwa yenzakale izolo duze le VID yewange ngemva kokuba imota kaNekatambe inqikelane lenye enkulu. UNekatambe ubikwa ebesesibhedlela sewange Colliery izolo kodwa ezahanjiswa empilo kobulawayo lamuhla. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa engakhetha umholi webutho umnumzana Valerio Sibanda ukuba ngumsekeli wakhe. Lokhu kuvezwe ngowake waba ngumphathintambo wezembiko umnumzana Jonathan Moyo enkundleni yokuxhumana eTwitter kunsukwana ezisanda kwedlula. Umoyo ubikwa ngabanengi elokhu elabantu abamtshela okwenzakalayo kuhulumende. USibanda uyabe ezathatha isikhundla esachiwa ngumnumzana Kembo Mohati owakhala la umsebenzi nyakenye ngemva kokuba evezelwe imfihlo zakhe zokuqoma abafazi abachadileyo zintathele izindaba zephephandaba lobulembu elezimlife.com. Sixoxe lowalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra umnumzana Max Mkandla othi uSibanda engaba ngumsekeli kamongameli welizwe oqotho.
Ngibona ngazana umbono wakhe lapha uqondile sibili ngokupheleleyo laye umngameli kunye lalaba bamnika i-advice ebekhethe kuhle sibili. Nxa sikhangela ibandla lezipra kumbe iyelezapho onguyokhona sibili kathesi ongaba nguye umuntu ongakhuluma kuzwakale, umuntu ozisondeza ebantwini, umuntu ongathi ulandelwa ngabantu abaningi nguye nalo ukhomanda uVP Valerio. But isikhathi sakhona ukuthi uSibanda ekhutshwe laphana as army commander asiso sikhathi sakhona lesi. Lapha simele sikhangele izizwe lezizwe mbumhlaba amazwe lamazwe, asikhangeleni namazwe, sikhangele udlame olukhona oludinga umbutho ukuthi uhlale useduzane. Indaba ye-Ukraine liyana kayipheli yodwa, indaba yemali liyana kumbe ngaphe singathi Northern Africa eyamakhulu ayipheli yodwa. Nxa sikhuluma ngamabutho elizwe sikhangela ukuthi ngubani onguye umqeqetshi kumbe ukhomanda walolo lizwe kumbe walowo mbutho. Akukhangelwa inamba yabantu but kukhangelwa umbutho ona ngokwakuthi khona ngubani ophambi kombutho lowo. uValerio angakhuluma kukhulumileyo kumba ngakhupho umbutho usiyahlasela uyawina impi ewene i-battlefield. Kulezi zinto ezimbili lapho ezimele zinqotshwe, the war on its own and in battlefield. So nxa ukhupha umuntu onjengoValerio, ngibona ingazani i-army yethu kumba umbutho wethu uyasala uweak. Umbutho weZimbabwe uyabusulingana nje sufaniswa lombutho weMalawi, Zambia, Namibia, Botswana. Even in South Africa kayila mbutho ngama leZimbabwe. Kabe sokuzadlalela izitha zonke nje umhlobo wazo. IMozambique kumbe iTanzania kayila mbutho. Nxa sikhuphe uValerio kuyasala sokule gap.
Manje ekubeni ngumsekeli kamongameli welizwe, ubona ngani engenelisa na ukuthi akhokhele uZulu mathupha?
Ekumeleni abantu uValerio ngibone angazani ngumuntu ongamela abantu, ayisikho ukuthi umela umbutho kuphela, asoze emelele umbutho wodwa. Uye ekufundisweni lapha ngesikhathi sempi esokukhulula ilizwe leZimbabwe sikhupha emakhiweni wathrena ukukhokhelela umbutho, kodwa ke wakhula elokhu ekhuliswa ekhuliswa ukuze efika kulesi sigaba kuyiso sona esabo Lookout Masuku. Uyena wayengemuva ngoba baningi kade bephambi kwakhe lapha, bakhona sibile kade bephambi kwakhe. Kodwa ke ngalokho khathesi sinxa sikhangele jikelele nje ilizwe lethu kumbe ephathini yezaphu kumbe kumbutho kaZipra, bakhona abaretayile sibili laphana bengama-brigadiers, abanye baseparliament laphana. Kodwa sikhuluma ngomsekeli welizwe, the vice president of the country, umuntu oqondile sibili ukuthi ebambe isikhundla lesiyana nguValerio. Okuhluphayo yisikhathi, isikhathi yiso esingayisisi ukuthi ungamkhuphe embuthweni. Abantu sibili angabakhokhelela sibili njalo lesithunzi izipre eningi, labantu abaningi bangamlandeli. Okuhluphayo yisikhathi esokuphuma embuthweni ukuthi kakhutshwe laphana ebekwa laphana kwelinye icele ukuthi ekhokhelele abantu jikelele. Ngumuntu ongelasici ongelangitsho lokho kade kwenza okubi kaze ngihlukulu zabantu. Ngalokho-ke kubalulekile ukuthi kasale emile khona laphana embuthweni. Hayi sibantwini ye nge-desperation situation angahamba ekhokhelela ebe ngumsekeli kamngameli.
Alo ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi ekuvuyo leZebra ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba olufanayo kule minye njalo imbiko ethi umongameli Emmerson Mnangagwa kafuni ukukhetha umnumzana Valerius Banda ngoba engelathemba lokuba labasekeli ababili abavela kubutho njengoba yibo abamphathisa ukugenqula uhulumende kamnumzana Robert Mugabe belakho ukumenza esifanayo. Kodwa uChiwenga ulandule ukuthi kulokungathembani kunkokheli yebandla leZANU PF lokuthi kulamaxuku amabili abanga ubukhokheli. Ekhuluma emsakazweni weZBC ngolwesihlanu, uChiwenga uthe akula muntu okhonza omunye ebandleni kodwa abantu bonke bakhonza ibandla. Ngesizwe amazwi kaChiwenga.
Let us reject forces that divide us. There is no room for factionarism at any level in the party. I repeat, no factionarism in the party. We are one and we shall remain one. Our loyalty is not to individuals, but to the big agenda, which is larger than us, that of the party and the people of Zimbabwe, who are supreme. Factionarism is diversion from our founding principles. It opposes the unitary character of our leader, His Excellency, the President of Zimbabwe, and First Secretary and President of the ruling party, ZANU-PF, Comrade Dr. Emmerson Tambudzo Mnangagwa.
Lawo-ke ngamazwi omsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga. Kulesizalwane seZimbabwe esafela emgodini owenjiwa igolide eStilfontein kwele South Africa ngemva kokudingwa ngumndeni okwamaviki ambalwa. abanikazi bemigodi le abasebenza lo mnumzana Mduduzi Moyo odabuka eGogwe babikwa bengavumi ukuba kube labantu abahlengwayo. Umoyo utshele umsakazo weStudio 7 ukuba kulabantu abaningi abasemgodini le eyachiwa ngabamhlophe ngenxa yokuthi kwakungasela nzuzo. Kusanda kukhutshwa emigodini le omunye odabuka eZimbabwe umnumzana Handsome Mathe ofele esibhedlela ngolwesihlanu kulandela ukugula kwakhe esemgodini okwenyanga ezimbalwa. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo Moyo.
Umuntu lo wayesithi uyababhadalela irenti ebathengele lokudla, so imali mina wayifakayo kimi wafaka 600 kwa-akhawunti yami, yimali wayifakayo. So khona nantese ngimbuza mina uyenzi ukuthi ngoba uyenzi inyanga zonke lezi ebephansi ngoba manje usesibhedlela yagula serious, imali yakhe ikuphi? Wathi yena akasayazi imali le. Ngathi wayi manje uyenzi simthumela komunye umuntu, kunguwe wona wabangenisayo. Wathi usekudeni, wasinikeza iinamba zaloo baba, ubaba lo ngakhuluma laye, ngakhuluma noyenzi. Ngithe ngikhuluma noyenzi uyenzi wanjela ukuthi uyafa, so bebethunjiwe. Ngathi qina ube yindoda, ngiyabuya kusasa ngizokubona. Ngavukela emsebenzini ngesathurday ekuseni, ngafika ngachasisela abelungu bami ukuthi ngemtakasisa amadingambona, kodwa manje ukuthi awuyagula usesibhedlela. Ngacela basadinga imota, imota le yasicharja 1.8 sakhona kuyena lindawo ngoba sidlula ama-toolgate ayi-2 ubuhambe okungumango onyanyana. Futhi sesifika esibhedlela ngoba safika ngabo-2 zilanda u-3 khona lapho. Sesifika safika sabachasisela ngoba wayesemtshintshe isibongo uyendi ngakomati, yena wayebhale Handsome Moyo, yabo. So khona na safika sathi sidinga uHandsome Moyo, basilayela salapha ade khona. Sesifika sathola onensi basuka basichasisela ukuthi uyendile mazi njani. Ngase ngikhuluma ukuthi uyende umntakasisi wami, bathe zefike lapha yini. Ngase ngithi umuntu lo wayethunjiwe for inyanga ezingu-8 simdinga khona bemkhiphe izolo, sikhuluma laye ukuthi akulesi sibhedlela. So basebesithi umuntu lo uthone ngabo-11, ngathi balamanga. Then sahlalahlala basinikeza iy'mpahla zakho, umntakasisi wami kuthiwa nguDumi. Wathi hayi mancane impahla yizo ezikakwanjabulo, nasi ibhrugwe lakhe, nasi i-t-shirt yakhe, nakama ingwane yakhe yikho. Sacela ukuthi sicele ukumbona ukuthi sibe sure. Basibuza ukuthi nesibindi ngoba lingabantwana, nesibindi zokuthi limbone lo muntu ngoba ashiye i-1. Data sizake sibone umuntu otshonile, but namhlanje sizaqala ngoba sokusehlele efamilini. Isikhathi besiyivulela sigena samthola sibile nanguyenje otshonile.
Pho manje lizaluphatha njani udaba lolu, yenzani khona manje?
Manje silapha eSoweto lapha dehlala khona, kusahlangana imali but imali ayikahlangani, isashoda.
Lo-ke ngumduduzi Moyo obexoxa ecingweni leStudio 7 eseStilfontein kwele South Africa. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa akwele South Africa. Ukukhwezwa kweminyaka yamantombazana ukuthi engavunyelwa ngumthetho ukuya emacansini nxa eleminyaka ephansi kwelithumi lasithoba minwembili kulakho ukuphathisa amantombazana amaningi agcina ezithola engaqedanga isikolo esephila nzima ngoba ezithwele esemancane. Okuningi asikuzweni kumlondolozi Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Unkosikazi Bianca Dube ngomunye wabathakazelela okwenziwe lidayi le-Constitutional Court elikhuphe iminyaka yokuba amankazana aye emacansini isuka kwelithumi lasithupha 16 isiya kwelithumi lasishiyagalombili 18. Wayenda ele minyaka elithumi lamane 14.
Mina ngazithwala ngile 15 years. Ngaba so ngisaza ngingakwazi ukuhamba, ngakwazi ukubhala form 41 ngoba ngase ngizithwele. Abazali bami bahle bathi njani ngihambe ngiyenze yami, ngiyelungise yami imoli. And kwamphambanisa kakhulu ngoba akula imisebenzi engingakwanisa ukuyenza, ikuba ngowski kumbe ukuthengisa amatamatisi engikwenzayo ekhathi sikuthengisa amatamatisi. Kade singele 23 years ngilabantwana abayi-3, abantwana laba bafuna ukudla.
Uphinde wachasisa ubunzima abhekane labo.
Kuyaphambanisa kakhulu ngoba mina nginje ngamfuna ukuba ngu-teacher but ngenxa yokuthi ngazithwala ngincane ansathi angakwazi ukuthi amaphupho amafezeke ngoba ngase ndi-responsibility lami, ngase ndomntwana omele ngimgcine, omele ngimncede ukuthi akhule abe ngumuntu laye.
Baningi abakusimo esifanayo abakhulumele umsakazo weStudio 7 abethule okufanayo. Unkosikazi Plaxedis Moyo osebenza ngenhlanganiso elilo yamalungelo abomama eMthonjeni Women's Forum uthi akulunganga ukwendisa abantwanyana.
Abantwana bebesendiswa bebancane, kwesinye isikhathi umntwana uyabevele engakafikisi le 18, but ngenxa yokuthi kulomthetho nalowo ukuthi as long esedlule i-16 and above, ngihlukuluze kakhulu nxa sikhangela indaba zemacansi.
Lokhu kusekelwe ngumfundisi Bendlovu ohlala koBulawayo.
Ikakhulu amankazana, iningi labo kuminyaka eqanjwayo babona silingano okusuka kube nzima ukuthi abanye oba bazibambe bagcine bekukhombile.
Osebenza nabantwana abashadwa bebancane unkosikazi Bongiwe Dube uthi kuningi okuhlupha amankazana ashada esakhula.
Inkinga ebangela ukushada kwabantwana besasebancane bengakafiki esigabeni kumbe ngithi ku-H elungileyo kumbe eqondileyo ukuthi bashade ibangelwa izinto eziningi abahlangana lazo emagumeni abo. Okunye kusuka kube imithetho ezinkonzweni ezehlulekeneyo.
Igqwetha elilwela ilungelo loluntu uMnumzana Machomana Ncube uthi ukulumthetho owawuphambana lesisekelo sombuso welizwe osuguquliwe isinqumo se-Constitutional Court. Uncube uthi idaya lephalamende sekumele libumbe umthetho ozanqabela ukwenda kwabantwana abangamankazana. Uncube uthi amapolisa kumele abophe abaza kuphula umthetho.
Okwenzakeleyo ukuthi i-Constitutional Court has invalidated umthetho lo, i-criminal law obusehlisa i-definition yomntwana ukuthi ngole 16 and below, yathi akube ngole 18 and below. Osokuza kwenzakala kusho ukuthi iparlament sofuza ukuthi yebuyele iyehlala phansi ilungise katsha lomthetho ukwenzela ukuthi uhambelane nesinqumo se-Constitutional Court. Njalo okuza kwenzakala ukuthi umthetho lo uzakwenza ukuthi abaningi babotshwe labo abathanda ukuthi bathandane bayemacansini labantwana abangaphansi kwe-18 years.
Akwaziwa ukuba abantu bazalandela okwethulwe lidaya le-Constitutional Court kumbe bazaqhubekela phambili belobola abantwana abangamankazana abasakhulayo. Ngimele e-Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi sokulenani eliphezulu elabesifazane kakhulu amantombazana abalethela endlini koBulawayo. Leli phephandaba lithi kulezizathu ezimbalwa ezingaba zibangela lokhu. Iphephandaba lobulembi ele-News Hawks lilodaba lokuthi onke wachata lonkosikazi Grace Mugabe, umnumzana Stanley Gorereza ubhubhile izolo. UGorereza lo Grace Mugabe balendodana uRussell. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Usakazi omuhle, ngiyabingelela nje ihlobo bonke nje labasakazi abathandekayo. Ngithi kini lonke mahlaba ezulu, hayi seyizwa le nto le. Ngiyezwa abafowethu osibuthi osisi bathi votelani sisi, hashi omunye lomunye kazibonele imandla angalikhetha. Akunamuntu okhethela umuntu. Mina nami ngiyazithandelela mibandla, hashi ingabo singenisa lapho esifogweni sikhangele. Maye Welshman, osuku siye Zambia siyadlala ibhora namhla singumZambian. Kanti kufanele ukuthi nxasa udlalile ibhora ubudliwe kumbe uwinile uphenduke uze ekhaya. Wena wahlobanga umZambian, uhlobanga ngusisi namhlanje liphiwe isikhundla kodwa unguvayisi wemandebeleni wamavoti. Awuzokorawo lo esimuzwa ikhuluma nsuku imihla le mihla ethi uvice president ubili. Kazikaze simuzwe ekhuluma ngawo Welshman. Why lingaboni? Why lingakhangeli? Bonani ngesisulu enhliziyo langamehlo okubona lokulalela libone ukuthi siyasetshenziswa thina abantu besiNdebeleni. Awukhona okankomo, ukhona umthwakazi. Phakathi kwamabandla amabili asiboneni ibandleleni ngale asikhulula. Lathi sizimele singamaNdebele njengabo Malema labazimela endaweni yabo eLimpopo, bazimele ngomhlobo wabo. Lathi asizimeleni singayengwayo ukuthi kuthiwa iZimbabwe. iZimbabwe yikhona isibangizwe siyamvotela. simeni siqiniseni simphakamiseni okankomo njengoba sebuyile usetshelile uhamba ngomoya akahambi nje uhamba ngomoya balingakwazi tshela ukulitshela bafowethu elikhona emazweni lakhonapha lami ngikhuluma nje esebutswana ngiyakhuluma kodwa ngithi hatshi angiboni kunomehluko inyoka yinyoka abafuna izikhundla ibandla elivuswayo lapho idala sibhekile sabona kanje ukuthi kuvusa ibandla likamgabi G40 igcwele lapho ku-CC yibo abakhokhelayo yibo abazambekela umthetho ingeke liyitholi ikhonomi lapha ngiyala mina yabeja vumani madoda vumani mawasakazi
salibonani salibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo
akodwa elizweni lakithi asikakuboni laphana sisezokubona okunye okukhulu okudlula lokwesi kubonayo as long ilizwe libuswa ngo-dunderhead laba abangayazi lutho abangazi ukuhlukaza u-any no-you u-dunderhead laba abafana nomnankagola labotshiwenka laba elizweni lakhithi sisezobona ihlazo elingakaze libonakale abantu basezobona okunye lapha as long sekuqalile ubona imfundo siphelile imfundo ezikolo ngeqiniso abantwana besikolo kabafundi abantwana bethu kabafundi ezikolo la as long okunye abantu bekubona kulokhu kubuya kancane kancane imfundo yabantwana iphelile manje buko ukuthi inkomo ziphele kanjani emakhaya la izana uPF uqeda inkomo emakhaya abantu konke inenga yabantu ngabayanga kusela benkomo kabucontroleki abantu basezobona ihlazo laphana elizweni lakithi ihlazo lengakaze liyenzakale sisi abantu bazeze befisa umgabi bethu umgabi wayengcono ngendlela okwenzakala ngakhona hayi lokhu sekudlulele lokhu seku-out of order okamnankagwalou seku-out of order ilizwe lakithi selikwelinye izinga ngobuyanga awungitshele nje ukuthi ma uvala amakhumbi uvala amakhumbi hayi kodwa lokhu kwabomnanga kwalokhu hayi hayi lokhu sisezokubona okunye elizweni lakithi umuntu opheleleyo ovala amakhumbi ukuthi amakhumbi omphakathi into yomphakathi eletha into transport yakhe ezibiza ngopresident hayi kodwa sisezokubona ezimbabweni laphana sisezokubona okunye lapha okunye nanku kusemehlweni abantu abantwana kabasafundi imfundo iphelile ezimbabwe
sanibonani sanibonani basazi Studio 7 nabalaleli bakhona ngingathanda nje ukuthi ngisacela kuyisicelo sokuthi kuyokutholakale umuntu or interview umuntu wezek okutholakale umuntu okhulumela i-Yellow Submarine CCC azosicacisela kahle ngokubhalisela ukuvota ukuthi kuqale kuvulwa nini kuvalwa nini asinabanye abaningi asinalo ulwazi lokuthi kuvuliwe kumbe kuvaliwe ukubhalisela ukuvota nje umuntu ozokwenza sicacisela nje li-interview ukuthi hhayi kuvulwa isikhathi esingakovalwa ngalesi sikhathi sokuvala ukuthi hayi makusakwazi ukubhalisela ukuvota isicelo sami nje ma-Yellow Submarine amahle kakhulu ngiyacela ngiyacela impela sike siqeqeshwe kule nto lekhona apho eshoda khona ngibuye kule nto yokuthunjwa kwabantu eZimbabwe le nje i-DNA nje yezanu ma usakhumbula nje okhemikala banengabi okhemikala ngabo early 2000 banengabi kuzofika manje nje abantu nje abadisaphi abanye nje abavelanga nje asazi nje asayokuzwakala kodwa-ke akukho okungagcini yonke into inesiphetho sayo ngiyacela impela especially kulokho kwezeki belisenzele kanjalo komkhaya igama uSifiso Dube lifane dandanda PS66 #41 ngibongele kuleyo daba.
Salibonani basakazi beStudio 7 labalaleli bonke ninelisethulela indaba ezimnandi indaba zeqiniso ezingafanelanga ukuthi ugawule ngayo uyakhuluma ugawule kafithanga ukukhuluma kuStudio 7 umuntu olamanga lo abantu bezanu iqiniso abalithanda ngikwazi ukuthi banjani umntu angagwathi engena lapho wathi after 100 days ilizwe laselimile etshe sithi ilizwe labe selifile nangugawule ukuthi u-Itai wacatshiswa ngumbuso kamgaba kalanhloni nxa ikhipha amazwi anjalo ayekuphi ngaleso sikhathi ayekuphi amapholisa ngaleso sikhathi anti izinto ezasetshenziswa amapholisa yi-ZANU-PF namhlanje umoblessing nangucatshile i-ZANU-PF iyafakaza bayafakaza amapholisa bathi umoblessing ucatshiswe yi-boyfriend yakhe wayidla imali i-boyfriend haye ngapha amapholisa umoblessing esidliwe imali esidla imali so lo mfana waqala kibi kuyabatshela isitori sona leso yini besifakaza anti uyabona ukuthi umfana lo wasetshenziswa ngamapholisa ubona becatshile amapholisa wathatha umoblessing wamfaka ngu-captain wanika amapholisa akwazakali ukuthi umoblessing lapha khona uyarethwa kumbe wabula abamvezi sebeqalisile abantu bezanupiyefu wena gawula ufakazi sibi ufakazi into enjalo gawula eshiywa kustudio 7 uspoyile istudio 7 abantu laba babulala abantu bemandebeleni lapha bebajikele emlilweni bebaquma bephila ujikele ziko bebagqibela egodini bephila uyefakaza phezu kokuthi wena lapho khona bakubulalela izihlobo bezigqibela bephila umbuso kamnangagwa wona lowo khona uyabulala kawudlali yayikuphi i-opposition othi yona yiyo eyenza izinto ithemba ukuthi kugconwe iparty yena yayingaphi khonapho ligqibela abantu emathabheleleni kumbe lawe nguwagqibela abantu sikhathele ngani linabantu bezanupf lini ngokubulala abantu aleke lisixolele unkulunkulu uzolitshaya ngoswazi bantu bezanupf i-one day yikho libona leli zwe selilehlula lingaze lizameni kuyala izulu liyaphakama imithandazo ethu iyaphenduka sikhathele ngani nabantu bezanupf libulala abantu kabuhlonganga lize lithumba umuntu ongumfazi hayi zanu shua hayi hayi unkulunkulu shua uzongenela kuphela
ibonani sabonani sabonani basazi bafithe sesiyabonge sinika zinhle kakhulu sibili hayi sakubonga sibili ningahlali sinika njalo nje kingasakazi okhuluma ngimonsibanbam egomoza esigalebi sayo siyakuthala ngoba nizezaibala
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, kulezi nsuku sokuhlala kulezehlakalo zokudutshulwa kwabantu abaningi ngemibhobho ebukhali ethengiselwa uZulu Mahlayana. Kumaviki amabili adluleyo, kulosakhulayo ongene isikolo sabantwana abancane wabadubula wabulala abedlula amathumi amabili. Kwaqhubeka ngensuku ezilandelayo kusiba lezehlakalo ezifanayo. Kanti kuyini okwenzakalayo kwele Melika? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Tim Moringai, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngiyabona mina kathesi ngangithiwa sokule problem mental conditions abantu abaningi ngoba kule pressure sivela kusigaba ekade kule COVID khona and abantu behlezi ekhaya and then kathesi siphuma khonapho ngangithiwa amafutha ayadula, everything is expensive and imisebenzi ayibhadali comparative le cost of living. So ngibona ngangithiwa i-pressure emuntwini kaNkuluNkulu hayi is too much.
Bakhona abanye abathi okubangela ukuthi kube lodlakela lonalolu ukuthi imbobho itholakala lula, kumele kungani kuyaqiniswa imithetho. Wena ukubona njani?
Into esuphayo khonapho mnumzana ukuthi siyabona ukuthi abantu ma beqhashwa ukuthi baye esishotheni bangama-17-18 years old. So lingaqinisa ama-laws wona lawa aza-affecta lawo amabutho elizwe lonke. Yikho engibonayo mina.
Kodwa nxa sikhangele ezinye izehlakalo siyabona ukubana kungani kulobandlululo abantu abathiwa ngama-extremist kumbe labo abazithi bamhlophe kakhulu abafuni abensundu, babona ungani abensundu izitha ezizabathathela imisebenzi zibathathele yonke into. Ukubona njani wena?
Ye, leyo nto vele iyahlupha ngoba sibona lapha eAmerica sidila ngento ngezitha zona lezi ezithiwa yi-racism. But singahamba all over the world kulama classism, lama tribalism, lan. So mina ngibona ngathiwa indaba ekhona lapha is the economic factor ukuthi abantu bayasebesaba ukuthi abantu abansundu bangangena sebebaningi bazabathathela izimali zabo that they think they deserve. But leyo ndaba ayisozi ikwaniseke I think in our lifetime ngoba kuzahlala kule nkinga yona leyo ukuthi abanye bathi thina simhlophe kakhulu, so yithi esiqinileyo, yithi esi-right khonapho. So into leyo iyahlupha.
Lo ke ngumnumzana Tim Muringai isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Hayi izulukandaba isikhathi savumi ukuba siqhubeke sonke. Olivalelisayo igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.